go VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Alinga litshona njani tholukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yamabandla alitshumi lanhlanu yenelise ukungenisa amaphepha okubhalisa ukuncintisa esikhundleni sikamongameli edale le-Nominations Court. Laba ngabagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Nelson Chamisa owe-MDC Alliance labanye.
Masese lihle kana sibili abala maphepha asafuna ukuqondiswa, kodwa kukhona ukuthi nxa amaphepha kuwukuthi angenile adinga ukuqondiswa, ayaqondiswa lanxa u-4 esetshayile. Amaphepha esingawamukeliyo ngavele ephandle kutshaya u-4.
Okubulawayo idale lokubhalisa ukuncintisa ukhetho lwalonyaka elenomination court lihlale lamhlanje lihlalele emthethwandaba kamanji owe-Trade Gold. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Okubulawayo idale lokubhalisa abafisa ukuncintisa ukhetho lwalonyaka lamalunga edale lephalamende kunye lomongameli lama-council ele-nomination court lihlale emthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold u-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilunga le-commission ebona ngezokhetho kobulawayo eZek, umnumzana Innocent Ncube, nguye obekhokhela idale le-nomination court eliqale ngehola lesithumi ekuseni, wamemezela amagama alabo abenelise ukusa amaphepha abo e-nomination, baqala lokwamukela amatsha idale laze lavala sekusele abantu abadlula amathumi amabili. Ukhomishina weZek uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi kobulawayo idale elibhalisa abancintisa kukhansili lasedale lephalamende kugcwele kuyaphithizela, njalo abantu abazasala bengangenisanga amaphepha abo bephakathi bazawamukela, kodwa abatshayelwe lihola lesine bephandle sekuvaliwe abasoke bawamukele.
Ngibone kugcwele, bagcwele i-courtroom, bagcwele laphandle kufoya kuyaphithizela nje. Okumqoke engunanzeleleyo ukuthi basese lihle kana sibili abala maphepha asafuna ukuqondiswa, kodwa kukhona ukuthi nxa amaphepha kuwukuthi angenile adinga ukuqondiswa, ayaqondiswa lanxa u-4 esetshayile. Amaphepha esingawamukeliyo ngavele ephandle kutshaya u-4.
Omunye njalo owenelise ukungena idale lokhetho le-nomination court, uNkosikazi Nomvula Mguni, uchasisa ngophawu abalusebenzisayo.
Sisebenzisa isandla esivulekileyo esilomntwana phakathi laye ovule isandla sokudla. Asikabhadele lonke umuntu, simele ukuthi amabizo abizwe kathi sesiyabhadala. Hayi, uhlelo mbonani luhamba kuhle kakhulu, ngoba kathi sekuseni ngingenise amaphepha awe-PR le-Senate.
Akula zehlakalo zodlakela kumbe ukuxokozela okube khona ekungeniseni ingwalo zokubhalisa ukuncintisa kukhetho, ngaphandle nje kwesikamsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Prezi Yangulube, obikwa ebotshwe lidale le-nomination court ngemva kokuba ucingo lwakhe lukhale ephakathi lisahleli. IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30 lonyaka. Ikhomishini yeZek ivule idale le-nomination court kwaze kwadlula ihola lesine ntambama saze saya emoyeni lilokhu lihleli lingakaqedi. Amanye amalunga amele ibandla le MDC Alliance abe lokudana kulandela ukukhutshwa kuluhlu lwabazamela ibandla ekhansilini lasedale kufakwa abanye into abayisole kakhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eTrade Court Magistrate Court uCourt 5 ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba lunye abafisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka le-Nomination Court esabelweni seMatabeleland North baye kona kobulawayo lamhlanje ngenxa yomango ephakathi kwezigaba kanye lokuswelakala kwedale elingathwala umthwalo lo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abafuna ukuncintisa ekhethweni bemele idale lephalamende leMathebeleland North bebehlanganele kobulawayo njalo bathi kungcono ukuhlangana kobulawayo ngoba imigwaqo lendlela zokuhamba eziqintini zeMath North zikhatshana lakhatshana. Ukhomishina weZEC uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi bebekhangelele ukuthi idale lihlale eLupane kodwa ngenxa yokusweleka kwendawo kukhethwe ibulawayo. Ebuzwe ukuthi kuzakwenziwani ngabantu abazaqeda ebusuku, uNdlovu uthe iZEC izakhangela amaphepha azabe esengenile kusiyachaya ihola lika 4 ngemva kwalokho abasathathi amanye amaphepha.
Sizavumelana sonke ukuthi besikhangele ukuthi ihlalele lupani kodwa okunye okukhathazayo izindawo engathi namafacilities zokusebenzela. Mhlawumbe bakhangele ikhothi elupane babona indawo eminyane lobona kuphithizela abantu bebaningi kangaka. Uyabona ukuthi iZEC ilandela umthetho. Umthetho uthi umsebenzi usebenza ngosuku olulodwa nje. Aluba kuchaya u-4 sokumele sivale kodwa amaphepha abo ephakathi laphana siyawasebenza. Siyawukhosethayele sesithima khona lapho siyabe sisitho ukuthi asisayamukeli amaphepha amatsha kodwa lana angenileyo siyasebenza siwaqithi.
UNkosikazi Ndlovu ubuzwe njalo ukuthi bazagcwalisa na isithembiso ngokunikeza abantu abaphumeleleyo i-voters roll wathi uthemba ukuthi iZEC izakwenza lokho.
iZEC lomlando ulandela i-constitution ukuthi inike abaphumeleleyo lapha i-voters roll. Ngikholwa ukuthi izakwenza lokho.
Umnumzana Abednico Bebe oyebandla le-MDCT uthi uhlelo lwe-Nomination Court luthatha isikhathi eside ekhalaza njalo ngokusweleka kwe-voters roll.
Okwanamhlanje esingakutsho ukuthi abantu njengobona kuyaphithizela abantu bagijima ngokuthi bafaka amaphepha abo. Njalo ungakhangela iprocess yangkhona eyenzakala laphana iyaphuza kakhulu. Kunjenje kufanele ukuthi ngabe amaphepha onke sengenile kodwa lokhu besathatha amaphepha besangenisa. Mbona nxa ngiyakhangela lesikhathi sokuyachawa u4 fanele bavale kambona ukuthi bangaqeda ngo4. Ngokwakuqala lokho. Okwesibili ke silohlupho esiyo esikomplena ngayo lo ngathi mina into esiyesikhala ngayo ukuthi bekufanele ukuthi i-voters roll ngayiphumile singakaze kube siye ku-nomination court siyibone sikhangele sibone abantu bethu bakhona kasiyithola ngakho i-voters roll kungasenani ngenxa ukuthi sisemjahweni njalo sisebenza labantu esikwaziyo ukuthi bayaqilibezela sikukhangele sakubona ukuthi indlela zokuqilibezela leziyana. Sizamile ke imizamo yokuthi sidinge abantu abalama voter registration slips yibe sibasebenzisile ukuthi ke bangene ehlelweni lolu.
Unobhala jikelele webandla le-MRP umnumzana Akim Mhlanga usole uhlelo ethi luyaphuza. Usole njalo amakhansili abesephoqa abafuna ukuncintisa ukuthi baqale babhadale imithelo yekhansili bengakabhaliseli ukuncintisa.
Silapha e-West Commonage lapho abazamela idale lephalamende abafaka khona amaphepha abo iku-nomination court. Kuhamba kahle kodwa bakhanya iprocess yangkhona bayenza
kusenjalo idale le-nomination court yekhansili yakobulawayo lihlalile njalo abantu abangaphezu kwamakhulu amahlanu bebebuthene e-council chambers belande ukuzofaka amaphepha abo. Isimanga yikuthi ibulawayo ilama ward angamachumi amabili lesitshiyagalolunye 29 kuphela. Isikhathi sokuvalwa kwedale le-nomination court sifike iZEC ilokhe ingakaqedi ukuhlola amaphepha abafuna ukuncintisa ekhethweni njalo ibikwa izaqhubeka isebenza kuze kube phakathi kobusuku. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Masuku. Kunjalo nje sokulenkokheli yamabandla angamathumi amabili esenelise ukungenisa amaphepha okubhalisa ukuncintisa esikhundleni sikamongameli edalele nominations court elihlale emthethwandaba wephezulu eweHigh Court eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaphumelele ukwenza lokho bagoqela inkokheli yomanyano weMDC Alliance, Mnumzana Nelson Chamisa, unkosikazi Joyce Mjuru womanyano wePurple Rainbow Coalition, unkosazana Thokozani Kuphe owelinye icele leMDCT, Mnumzana Noah Manyika weBuild Zimbabwe, unkosikazi Violet Mariacha oweUnited Democratic Movement, umfundisi Evaristo Chikanga weRebuilding Zimbabwe Party, lo Mnumzana Emerson Mnangagwa weZanu PF labanye. Oze emele unkosazana Kuphe ukuza chiya amaphepha okubhalisa edale leHigh Court, unkosikazi Priscilla Misiya Irambi Mshonga nguye ongu chief elections officer ebandleni leli.
Ngizofaka amaphepha ka Honorable Kuphe, she is standing as a candidate for the MDCT. Uhambe kuhle sibili, sifakile amaphepha ethu bavumile. So sengile-receipt etshengisa ukuthi sengibhadalile. So ngithabile sibili ukuthi sesiqalisa lasthi kubona omama mama sibili besima ngesikhathi sona lesi.
UMisi Hayirambi oze eHigh Court egqoke i-t-shirt ebomvu ebilotshwe amagama abetshengisa ukuthi uyaziqhenya ngokuba ngowesifazane ulandisa ngesenzo sakhe lesi.
Okwakhathesi siyabe sifuna ukuthi ngalokho kokuthethisana ngakuyama khonokho ukuthi nxa umuntu engumama athi angazama ukuma abe setshela izinto zokuthi uyisifebe. Njengoba ubona nje ngigqokile i-t-shirt leti hashtag me too, itsho ukuthi mina lami nxa lisithi uKuphe liwule lami ngilihule futhi. And nxa kusitsho ukuthi lizasithi ukuthi umama angangeni kwizinto zepolitics lizabe limthi lingule, hayi thina sizasigqokela sizitshele ukuthi singamawule kodwa singene kupolitics zangkhona. Kodwa lokho kokuthi kuthethisana kumele kume, umuntu kumele azimele ngokuthi yena umeleni yena ngokwakhe kuyinamela kwenzi. Yikho esikukhangelelayo.
UMnumzana Mafumo Peter Gaba webandla le-United Democratic Front oke wabuyiselwa amaphepha akhe kulokukade kusilela laye wanelisile ukungenisa amaphepha akhe.
Yikufunda kutshengisa ukuthi esikhathini esizayo izekhi yabe ifanele ukuthi inike isikhala esingani sikhudlwana ukuthi abantu babhalise bayesayinise ama-candidates than ukuthi benze only 3 or 4 days kuba nzima kuma-candidates. So bangakwenza kube lesikhathana kumbe a week or 2 weeks ama-parties bazakwanisa ukuthi bagijime bahlanganise into lezo njalo bazilethe bazi-check-e kulesikhathi esigcwele sengilulungisele ukhetho.
Abafuna ukuncintisa kukhetho lukamunicipala bona bebesisa amaphepha abo esigodlweni sikamunicipala eHarare City Council eTownhouse. Omunye wabakhulumisane lalumsakazo ngemva kokuba aphumelele ukusa amaphepha akhe ngunkosikazi Duduzile Nyirongo.
Submit amaphepha ami izolo, kwakungela abantu abaningi, kuhambe kuhle. Ngithabe kakhulu ukuthi umsebenzi lo ngangiqase kudala kodwa ngikwazi sekale sengikwazi ukuthi ya sengisenza full time umsebenzi onalo. Full time hit the ground on Monday even though kade ngisenza kade ngikwenza. So ngithabe kakhulu and ukuthi amaphepha amaphumelele labantu bamade bekhona kuma abade benginominatile baphumile lapho. So ikho kokungithabisileyo khonoko bengama-registered voters. Engangikwenzileyo ukuthi ngangisithi nxa ngikubhala bese ngikhangela ku-BVR inspection online ukubona ukuthi ukhona yini. Ngikho ngangikwenzile khona ukuthi ngingabuyi lapha ngibe lama-surprise ukuthi abantu bakho abakho.
Abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende bebesiya kwethula ingwalo zabo edale likamantshi lapho okutholakale abaningi abekade bebhalisa bezimele ngemva kokwehlukana kwemibono labamabandla abakade bekuwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo labesifazane sihluzene bomama sikhangela ngokuhlala kwedale lababhalisela ukuncintisa ukungena kukhetho lwalonyaka ele-nominations court. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukungavumelani kwamabandla aphikisayo lezinye inkinga eziwahlaseleyo sokubangele ukuthi abanye bacunulwe yilokhu bazincintisele bezimele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo endawonye lozancintisa imele umanyano weMDC Alliance kukhetho lokudinga amalunga eCouncil eGwanda uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
In terms of nomination court yona ngokwayo uhamba kwayo hayi ihambe kuhle akuzange ngibone any ama problems sikhangele ebantwini bezekhi ngendlela akade beseza ngayo bona ngayo ayibanga le problem kodwa ama problems engiwabonileyo asemabandleni ngokwawo lawa ayiwa angena ekhethweni kukhanya kulokubele kuphikisana okukhulu kakhulu cishe kuwo wonke amabandla kundaba yama candidates especially la amabandla amakhulu lethe yamabili lawa iZanu PF le MTC Alliance kube lokuphikisana okukhulu ukuthi ongenayo mbani ongangeniyo mbani ikakhulu kwabe alliance ukudlula ngapha kuZanu PF ngoba kuZanu PF ngxenye bahle bathaya izitatement zabo njengokuhlala kusenziwa ukuthi akuphikiswa kangako but ngapha ngako alliance hayi kube lokuphikisana okukhulu kakhulu ukugcine kubona ukuthi amnumber yama-independent candidates angenileyo iphezulu kakhulu.
Ye, Mnumzana Moyo, wenothini nge-nomination leyo sizwa kuthiwa ibandla lenu like laba lenkinga lapha lalaphaya?
Siyabonga baba, ngikhuluma nje ngiseGwanda lapha, Major Search Court. Thina asikayiboni i-nomination ngoba esikubonayo ukuthi yikho simi phandle sikusele ekuseni. Asikaseyivwa ngaphandle kokuthi sifake amaphephethu abangakasiyeli ukuthi aya aqondile loba kaqonda. So ngokunjalo ngizathi mina uhluphe sike saba lalo litholakale ewanke nasefolosi lapha kade besala ukuregister ama-council candidates bethu besithi alezikwelede zemithelo yamakhanda kanti la izolo besike saba lohlupho olunjalo elubhani lasenkaya.
Mnumzana Fuzwayo, ubona ungani kungenziwani kwela kusasa ukuthi amabandla ekhanye engadonselani ikakhulu ngesikhathi sema-primaries?
Ngizacala ngikhulume kakhulu ngenkunanzelele ku-MDC Alliance. Kulusizi ukuthi okwangathi kwavunyelwana ekuqaleni kuthe sekuzephutha ngapha kakusaphuthanga sokuyikho okwakuvunyelweni ukuthi indaba yama-candidates izaphathwa kanjani. I-MDC eyiyo eyibigger partner ku-coalition ivuke isingethatha ama-seat amaningi lama-ward amaningi okwakungavunyelwanga ngazeke sokuphongufakwa basayinayo besayina besuka ebandleni elilodwa kuma-partners e-alliance. So kukhube abaningi kuma-partners e-alliance. So okukhulu ukuthi in future nxa abantu becabanga into enjenge-alliance into zonke lezi ezama-candidate kazilungiswe ziphele kuseselesikhathi kungabi yimfihlo ngendlela kade kusenziwa ngayo i-alliance ilanda ama-elections lawo kuhle kuphele ngabo February nxa sizekuvotwa ngoJune. Abantu bese bazi ukuthi lapha kulobani lapha kulobani kubhalwe phansi kwasayinelwana kwaba segcekeni wonke umuntu wakubona hayi kungani ngumacathelana kuze kuyehlupha ekucineni into isile 3 years kukhulunywa ngayo.
Mnumzana Moyo, lina ebandleni kuyini kahle kahle elibona ngani lingakulungisa?
No, thina njengebandla asilahlupho olunjengalolu esilizwa lubalwa kula mabandla azithi makhulu kanti amaningi awosiwezwa esithalweli democracy sesibona lokuthi democracy yangkhona kabalayo ngoba kuningi basebenza ukuqilana. Thina ngaphandle kokuthi i-process yezech sicabanga ukuthi ayikho that fair and efficient, sicabanga ukuthi kuphela iluhlupho esibhekana lalo kuphela ngoba kumndawo lezi kade ngizibala ukuthi abantu bethu besebeliselwe ngoba besesiingeke yona i-head office yangkhona ezekhi lisesiba yiyenika i-directive kokuthi hayi abantu labo libaseve lingatsho lokho akade likutsho. So engingakutsho ukuthi thina ebandleni asilalo lolo hlupho ngoba sinanzelela ukuthi ibandla lethu vele asola abantu abadinga umsebenzi ePhalamende ngelabantu abadinga ukukhulula abantu bakithi kubugcila bakibo sibamela ngeqiniso ngezinhlupheko zabo kodwa kula maphathi njengoba sisho ukuthi i-alliance kwahamba so i-alliance yaba so yeqiniso isikhathi esiningi yokuqilana yikubona namhlanje nge-nominations court sebetshengisa ama-true colors abo.
Hello ke ngumqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party ubexoxa endawonye lozancintisa emele umanyano weMDC Alliance kukhetho lokudinga amalunga ekhansile eGwanda umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo. Inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Election Support Network iZESN ithi ikhathazekile ngokuthi inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ilokhu ingakethuleli abantu ugwalo olululuhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll lanxa ilanga lokhetho selimenyezelwe njalo ledale le-nominations court selihlangene. Inhlanganiso le ithi iZEC yephula isisekelo sombuso. Kodwa umqondisi weZEC unkosikazi Priscilla Jigumba ubikwa esithi inhlanganiso yakhe isebenza gadalala ukuthi iqedise igwalo lolu ilethulele umphakathi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Councilor Sicelo Mpofu umgcini sihlalo weCouncilor yeNkayi ngalolu daba.
Ubona ngathiwa indlela okwenzakale ngayo akusalandelwa umthetho onguyo oyiwo osekela inhlelo zokhetho othi yona nanxa kusiyafika inomination code ama wonke ama political parties abe sephiwe voters roll bathi bona nxa kade size kukhulumeni esikune zidlulele bathi bona bazanika ama candidate wonke azabe phumelele ukungena utancedisa kodwa kayisi siyo indlela wadumele kwenzakale ngayo. Njalo ngathi ukukhandela ukusibona ukuthi kulokwephula komthetho lokungahloniphi ilungelo lwabantu abavotayo.
Phambilini kwalingxoxo uthe kusobala ukuthi ukungabi khona kogwalo lolu kuyathinta kakhulu abantu abafuna ukuncintisa. Kuyini okubonile?
Ngingathi nje ngamafitshane engunazelayo ukuthi ngabe ngingakade ngindala ugwalo loluyana. Bekungena need ukuthi umntwana nzembuzo ukuthi waregister yini ngoba to make sure ukuthi umuntu waregister kumele mina ngizichekele ukuze mncane siya lapha ngile qiniso eliphelele ukuthi sibili umuntu lwana ukhona ku voters roll but okunye kodwa senzakala ukuthi mina bese mphonga ukuthi ngingakhuluma nomuntu athena nga register but ufika umuntu kwenkathi nxa usufika lapha ufika umuntu bizolo umuntu lo kaliko
kodwa lamhla bangabe bebanengi obabone bese balalolo hlupho khona ngapho
inkathi hayi in fact mina kanzange ngibe phakathi okwesikhathi eside mina amaphepha zami ngasubmit izolo okwanamhlanje engikwenzile ukuthi ngikhe sembizi ibizo lami ngangena ngaverifyisa ngenza konke ngithe sengiqede lokhu ngahle ngaphuma phandle ngibuye sendanda u-4 o'clock
kodwa khona umumunjani khona ngapho enkayi kuqhubeka kuhle konke
hayi everything is going well angingaboni ihlupho sila kula nto engiyisolileyo idale le-nomination court beseofisini ye-council for i-hall because iZEC currently kathe sikabala ama offices ale hall enkulu then i-council ile hall enkulu ecacwa ikwansi ungenisa abantu bonke.
Alo ke ngumnumzana Sicelo Mpofu umgcini sihlalo we-council yeNkayi ekubandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thukuzani Khuphe ubexoxa le studio 7 ekhona le eNkayi. Ngokwezemidlalo isiqalile imidlalo yenguqu eyokudinga intshantshu zomhlaba jikelele eqhutshelwa elizweni laseRussia. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Selize lafika ilanga ebilindelwe ngamehlo abomvu ngabalandeli bomdlalo wenguqu njengoba umncintiswano weFIFA World Cup usungulwe usemthethweni namhla elizweni laseRussia. Umculi olodumo okwalebhilithani uRobbie Williams nguyothokozisa abalandeli bomdlalo wenguqu ababukele umkhosi wokuvula okusemthethweni kwale midlalo oqhutshelwe enkundleni eLuzhniki esedolobheni leMoscow. iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo eRussia kanye leSouth Arabia yowabe ngabaqali besiziba njengoba idibane kumdlalo wokuqala walo mncintiswano wona ophele iqembu leRussia linqobe nge-5 kanya njalo amagoli alo avele kuYuri Kazminsky onguye ohlohle igoli lakuqala kumncintiswano lonyaka wezizwe zomhlaba. UDenis Cheryshev yena olitshayele kabili emambuleni, kwathi amanye amagoli avele ku-Artem Zuber yena olitshayele emambuleni yele mizuzwana nje esanda kungena enkundleni ngehlandla lesibili elo mdlalo, ikanti elinye igoli livele ku-Alexander Golovin. Lawa maqembu akusibaya sikagroup A, njalo omunye umdlalo wesibaya sikagroup A uza kuba khona kusasa ngolwesihlanu lapho iqembu le-Egypt elizadibana khona lele Uruguay. Kusenjalo iningi zendawo zokuzithokozisa ezakobulawayo zange zizihluphe ngokuzama uhuga abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba bebuye ngobuningi ngokwenza indawo zokubukela ibhola ebethe gwaqa ngobuningi babo ezibizwa ama-fan park. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi yena kwezabo indawo zokuzithokozisa abantu bazabukela imidlalo yezizwe zomhlaba kumabonakude, okuyinto abavele behlezi beyenza mihla yonke nxa bebukela imidlalo ngaphetsheya.
Thina njengeqembu le-Highlanders umdlalo World Cup siwukhangelele njalo silungiselele okokuthi indawo zethu zona ziyane zokuthokozela. Hayi, uyabe omabonakude babe khona njengehlala yenza ukuthi abantu bazabukela. Into esingasayenelisanga ukuthi siyenze indawo enjenge-fun park, kodwa indawo yokuthokozela iyabe ikhona njengensuku zonke.
Kusasa ngolwesihlanu njalo amaqembu akusibaya sikagroup B azaqala imidlalo yawo yezibaya njalo azadlala ngokulandelayo. Iqembu elimela ilizwe leMorocco lizadibana lele-Iran kuthi elePortugal lizanqikelana lele-Spain. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Njanji. Sikhuluma nje kulombuthano ohlaziya isimo sombusazwe eZimbabwe phambilini kokhetho. Umbuthano lo wenziwa khonapha eMelika esigodlweni senhlanganiso ebona ekhuthaza ngentando kaZulu eNational Endowment for Democracy, lapho esilentathela izindaba yethu uGibbs Dube. Ngiyakwamukela Dube.
Yebo kanti, unjani?
Ngiyaphila. Ungasitshela ukuthi uhamba njani ngapha?
Ye, katisi sigodlweni senhlanganiso beyibona ngezombusazwe njalo nangezokhetho e-International Republican Institute khonapha-ke esigodlweni i-Washington DC. So ke okhona ukuthi kulabantu abaningi ababuyileyo baze kuzwa ukuthi eZimbabwe kwenzakalani. So ke nxa sikhangela isihloko sendaba yalamhlanje sikhangela khona ukuthi ezokhetho zizobanjwa njani, njalo lokuthi ukhetho lwakhona lungenziwa kuzayenziwa yini ukuthi kube i-runoff nxa kuyi-presidential kwenziwe ngendlela enhle, kumbe kuyayenzakala okwenzakala ngo-2008 ukuthi ukhetho impumela yangkhona kwahlala isikhathi eside kungakhulunywanga. So abanye abakhona lapha-ke abavele eZimbabwe ngu-Dr Ipo Mandaza, yena ongumqondisi we-Surfers Trust. Kuzobuya-ke u-Dr Alex Magayisa, yena okhonapha-ke kuhlanganiso okuthiwa i-Regan National Endowment for Democracy, khona ngale-ke uyifelo. Kuzobuya-ke labanye abatshiyeneyo abanjengo Nkosikazi Imani Countess, u-Africa Program Director we-Solidarity Center nabanye abatshiyeneyo. Okuphumayo kathesi khonapha emhlanganweni ukuthi abantu bangazani bayathandabuza ukuthi ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa ngemfanelo, ikakhulu nxa bekukhangela i-voters roll. Bathi ababoni ukuthi kuyahamba ngemfanelo. Lokhu-ke kwethulwe ngu-Patrick Malo, ongu-Senior Associate Director e-National Democratic Institute. Kuzobuya lo-Elizabeth Lewis layo kade seZimbabwe besiyakhangela ukuthi kuhamba njani oku-International Republican Institute. Bathi-ke okuhlupha kakhulu ukuthi abantu kabangakhululeki kangako, loba-ke umnumzana emasomnangagwe ezama ukuthi avule sivile amasango abantu baxoxisane ngesikhathi sokhetho, kodwa bangani bayathandabuza futhi.
Manje-ke khonokho impumela yomhlangano nalowo iqakatheke okunganani?
Iye, khanya baza kuhluza lapha-ke baza kunika ohulumende abatshiyeneyo njazenhlanganiso eziningi emhlabeni wonke jikelele. So-ke bangakuhluza khonokho-ke sebekujikela ibandla, abantu sebekubona ukuthi bangakusebenzisa njani. So nxa ukuthi bakhuluma ngodaba olunjengolwebutho ukuthi ibutho ngani liyangenengenela kwezombusazwe, kuzakhulunywa-ke ukuthi pho nxa kunjalo impumela yangikhona yokhetho izabanjwa njani ngabantu abazabe bele ukhangela lolo khetho. So siyakwazi ukubula lapho kuthiwa ngama-observers, so kuzabuzwa ukuthi pho kuhamba njani. So siyabona-ke ukuthi khonokho-ke kungasetshenziswa kakhulu Chris ukuthi kusetshenziswe ukuthi kubona ukuthi ukhetho kuhanjwe kuqhutshwe njani.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Sibongile kakhulu tu.
Hayi, sibonga kakhulu ukhali.
Okay. Asiludgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.